sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why we need to send the awareness. Kakhulu endaweni wange mbuza lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izigi iwe isisindo. Khonoko akulisindini khonoko.
Ababalisi bayabihla sebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo, i-government athi promise ukusingezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali leyo kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela athi sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali le mali eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigiyo nangokwayo kayisela mandla isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla lemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohola encane athole imali engako. Kuyekufuna malini?
Thina njengababalisi okokuqala besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sike sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introduce imali ezozigi labo RTGS.
Yes, sizwile-ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithini ngakhona?
Uhluphe sinalo yikuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela khathesi indlela esinegotiate-a ngayo lo hulumende. Singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyatshelwa ulutho lokwenza ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo.
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dubo Studio 7 ekobulawayo. Ukhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathi intambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe ke sikukhangeleyo ama-civil servants. Ngikhuluma nje siphezu kwayindaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo saselithengise ukuze likhona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajali ukuthi beboleka bese bengena ku-parallel market, njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement. Kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane yesala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siya ngaphi, sibe siya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-reserve bank lokho.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi intambo obona ngezemali, obexoxa loTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa bafube.
Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna abalisa osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni seMathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni, kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe eWange leMguza lezinye izigaba lapho abezakha abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezano PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lolu lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why when Isaac isenze awareness kakhulu endaweni yeWange eMguza leBubi, yikho lapho kule problem naleyo khona. And abantu abakwenza khona oku ngosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma party structures kakhulu kuma lower structures abayenza izinto zenezo ezokugawuna, lamanye nje ama leaders ecommunity abavocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni seWange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho kuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona, wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange baphathe ukuthi langinike ilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini. Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga. Abe sithi akulalendi esakupha yona thina, kulalendi esakupha yona thina, wasitshela wathi ilendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho sichinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo la yethu laphana amadlelo enkomo zethu. Asifuni Dlamini,
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube umholi weWange Rural District Council laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi project bayayifuna bahamba kube lama minutes aphuma kubo sebhuku behlangene ukansila ayistempe i-application yakhona isisapothwa lama minutes ibuye kukansili ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lowo anganikwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho uNcube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho uMadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokhu.
Into engiyikharaja ukuthi land ngamuntu ayifuna kahambe through Ministry of Lands osebhukala mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basone sosigaba but abaningi bangona basaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe emchaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingonokuthi
okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga owe Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelinotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yeziki.
Kahle kahle thina koBulawayo iziki icurrency vele esingayaziyo. Currency vele sake esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibona saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama 10 zig sazoboniswa futhi amadola lana ngama silver uphonga ubona nje emuntwini ngomebo yedwa umbeno wababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngelabantwana embaholela kuyinasa kwabo kuyimpensheni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ekokesh. But you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo stripe ukuthi ngiswipe ngezig lona lelo nxa ngihole 25 zig. Kube sosithi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami ufanele ukuthi ingxenye yethu sathi mana ngikhiphe iziki lami ekhadini ebhenki ngifake ku-eco cash ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami e-eco cash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo e-eco cash uyathi usithi uyathi hhayi ngile khadi ngifuna ukudla ebehle bethi a i-network i-down at the end of the day ugcina uzothatha lona leli yusa lakho esikhwameni owadula lo mebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzuthenga ngalo. Ngibe sesithe emashopini-ke thina sihlala emalokitshini emagogwenoth okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele kabalisendeli kilo iziki vele kabalazi ibahle bathi lokumtshina wokushayipha lo wasilawo kumbeni ecogeshi i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US onalawa lamarandi.
Bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma-US dollars?
Bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi nxa kuwukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbeni ukuthini sebesenza khona plastic money ukuthi wena uyabaqhubela i-US dollar lakho kumbeni lesey ufuna ukuthi uthenge like amagets sebekuthengela bona ngefoni. So yikho lapha sebedila khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali koBulawayo hayi alikho bantu tshwane ungabona bekhona koBulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amatawuni For example, from Kwero, maybe kusiya kubo Harare, bebuye ebusuku ngamabhasi, maybe beyenze ibusiness labo betshintsha imali. But also kukhona kathesi yona le plastic money ukuthi ngiyamqhubela mina yami imali ephilayo, kodwa yena enginike engingayaziyo. Njalo mphonga ubona isikhona. Isisebenza nje ukuthenga amagetsi. Ukhansil wakuvala konoku ukuthi abantu bengazobhadala ngezigi. Kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi, wena ngunika i-US, ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council. So bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingayisilo Debra, bebengakuvumi. So ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze. So at the end of the day mina bengihlala le-US lami, la uhlalele imali yakho kuzigi iziphele. Engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni, uyachaya kuphela ama-figures, ukuphuma ama-figures. Kusuka kube nzima sibili ngoba even le transport ezisemthethweni, amakhombi lawa asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two. If dollar for two, it means wena uyi-R10 lami ngiyi-R10 ulihambe umango wenu uluphenduke futhi dollar for two. So vela kula lapho singathi khona izigi yasebenza. Iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo. Thina vele kithi kuyafanala kukho ngoba zinyuzi nje.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa, isakhamuzi sakoBulawayo. Okhuluma ezimele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba, langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla. Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo koBulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe, basengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe. Umntwana uright, usesimene sihle kakhulu lo mama wakhe.
Njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu agcine ebelethiswa nge-cesarean.
Inkosi yasithwala yasimela, akazange abelethe ngesiza. Ukhululeke kuhle umntwana, ukhululeke kuhle.
Uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje?
Kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulabanikazi. Ingekuzwayo kuphela ukuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina. Kwase kubonakala ukuthi umntwana usezabeletha, ungcono umntwana abelethe kuqala. Asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile, athole unakakelwa ungaphezulu.
Njengoba wachiya isikolo eku grade 6, uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhula khulile?
Mama wengane umntwana, isifiso esihle esikhona sizake sithi ukuxoxa laye. Njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile, ngizwe bafikile bayambona umntwana. Sizake sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde, ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje. Angafunda kungaba ngcono. Asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda. lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguzulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana
ukunqatshelwa kwakho lokho ufuna izifundiso abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle njalo abazali uqala basondelele abantwana basondelela abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali umlando omkhulu siwubeka ebazalini uhulumeni asikwazi ukuthi singagcela uhulumeni abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni babe bencediswa labezokholo emachurchi bencedisa khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile lengalo yomthetho iqine isondele ngamandla ihlanganise abazali labantwana
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi kubonga thina siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso phela iBhayibheli ithi yona kwamahubo 1:27 abantwana bayisibusiso esivela kuJehova sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova siyambonga uNkulunkulu kulokho sizohlala simbonga siyabonga kuba lana
lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7 sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e VOA Ndebele ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho yesilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga i VOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band liphete isingu yalo entsha elesihloko esithi abazalwane leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likole South Africa nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa loNtungamile Nkomo we Studio 7
Salubonani lonke, salubonani lonke. Ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu leMkhalandoda Express Band. Iqembu lidabuka phansi le eMkhalandoda enkanye emaphandleni komnyama bambile eMkhalandoda. Ngihamba lalendoda ezibiza ngo-0. Kuyikuthi iqembu ngelakhe leMkhalandoda Express Band. Sahlangana, safisharana njengomuntu nje omalume lomzukuka. Okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time. Ngileqembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year. Iqembu kuthiwa iMkhalandoda Stars.
Umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488. Kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitshekha ku WhatsApp. Ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona. Uyayithola nje isingle track. Mangabe futhi nakhona uyifuna ibe ku-CD siyakufakela, mawuyifuna ube ku-USB siyakufakela, kodwa nakhona mangabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona, ikhona nje yona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu iMkhalandoda Stars. Ngibathembisa okuhle kodwa under iMkhalandoda Stars. Ngilungiselela ukukhipha i-album elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.